kule abantu kade bethwele imbobo namhla ekuseni bangene ngeforce ba destroy idoor endlini kamasarawuri around 1 AM bemdinga kodwa bamtholanga bacine bekidnapper umkamasarawuri unkosazana Khumbirai Sabrina Chambala bakambela a distance of about 1 kilometer bemthreatena ukuthi sifuna ukubulalela ungakeke usitshela ukuthi u-Obert Masarawuri ungaphi kodwa bacine bengamlimazanga and bamdetaine for about 1 hour emotheni yabo i-fortuna kade ngela ama-number plates le inye emhlophe twin cab kade ikhaviwe ama-number plates angkhona lokhu kwenzakale namhla kodwa for the past 4 days again kuke kwayenzakala bake bafika futhi endlini kamalume kamasarawuri ekuwadzana bemdinga ebusuku kodwa bamtholanga and bacine bayithatha futhi we-kidnapper we-abductor ukhazini kamasarawuri bemthreatena ukuthi sifuna ukubulala kungasinti usitshela ukuthi umasarawuri ungaphi kodwa bacine bemdamba esitholweni ikhazini kamasarawuri nalaleki so lokhu kuyasisabisa njenge-union lokhu kuyasisabisa njengabantu bamela ama-grievances ezisebenzi ukuthi ama-rights ethu kasahlonitshwa ngoba thina silama-rights ukuthi uhulumende the state imele isiprotekte njengama-citizens simele sibe le-freedom of speech and freedom after speech kodwa lokhu sokusisabisa njengeasaphili kuhle njengama-union leaders njengama-trade unionists
yena umasarawuri ungaphi sikhuluma nje elokhu ecatshile na
ulokhu ecatshile lapha khona siwazi ukuthi ungaphi kodwa abanye bathi abakhuluma laye bathi yena uthi usefe kodwa akusiphathi kahle umuntu usephila elizweni lakhe ecatshile ezifi ngumuntu is a terrorist akusiphathi kahle umuntu orepresenta ama-grievances ezisebenzi sephila ezifi is a terrorist akusiphathi kahle lokhu sokusisabisa elizweni lethu leZimbabwe even the president of Zimbabwe should have to look into that matter so that ama-rights ethu vele amele ahlonitshwe ezif njengama-citizens njengabantu abarepresenta izisebenzi kahulumente
lolu daba lilubikile na emapholiseni njalo ungasitshela ukuthi wena amapholisa athini
ipolice report iyenziwe namhla emini ekuseni amapholisa afike endlini kamasarawuri yenza ama-investigation ekhangela ukuthi kuhambe njani